VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Leitshona njani mthwakazi omuhle olamukela kustudio 7 ngolwesibili mhla zimashumi mabili kuNcwabakazi 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa avimbe ukutshengisela phezu kokonakala komnotho obekuqoqwe yi-MDC lamhlanje eGweru lasemaswingo kusasa, njengalokho okwenzakale eHarare lakobulawayo. Amazwe angentshonalanga achiyeneyo agoqela akumanyano we-EU, iMelika leBhilithane asola uhulumende weZANU-PF ngokutshaya lokuhlukuluza abantu abazame ukuphatheka ekutshengiseleni kwe-MDC eHarare. Owaba intathelizindaba emsakazweni we-ZBC omnumzana Godfrey Majonga Gaseko. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Bekugcwele amapholisa lamasotsha lamhlanje edolobheni leGweru lapho obekumele amalunga ebandla leMDC yatshengisele emigwaqweni ekhonona ngokugugudeka komnotho osokusenza abantu baphile nzima. Amapholisa athe ukutshengisela lokhu bekuza kwenza ukuthi kube lodlakela njengalokhu okwakuthiwa kuza kwenzakala eHarare lakobulawayo lapho okuvinjwe khona ukutshengisela okufanayo. Omele iGweru Central edale lePhalamende umnumzana Brian Dube uthi ibandla lakhe ligcine lisekela ukutshengisela emigwaqweni ngoba bekugcwele amapholisa lamasotsha akade etshaya itoyitoyi. UDube uthi bagcine njalo bengasayanga emthethwandaba ukuyaphikisa isinqumo esithethwe ngamapholisa esokuvimba ukutshengisela kwabo. Asizweni exoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Nabo 4 AM abantu abangaziwayo abebele lokhu zenimoto ezingelamanamba bebehamba emalokeshini ezindlini okuhlala khona ama-activists e-MDC bedinga abantu, so bakwanisa ukubamba othiwa Prince Mtare. Bamchaya nabo 4 AM bamchaya baye mdampa eMthapa police station kwabe khona the whole day. Amagqeda ema-attende khonapho eselokhuzeni semtapa because amapholisa bebesithi asikwazi ukuthi senzeni ngaye ngoba akula charge akulani ngokubuya wachiywa. Kusukela khonapho amapholisa agcwele ngabo 11-12 amasosha besenza ama-march begijima phakathi kwe-town ku-CBD behlabela ingoma zempi zese-town. Ikho kwenzakale eGweru.
Yes, ngathi-ke khonokho-ke ukuthi bavimbe ukuthi lingatshengiseli ligcine lisenzana emthethondaba lihambile yini?
Ngenxa yesikhathi kube very difficult kuma-lawyers ukuthi bahambe ngoba bebesebe-attenda futhi abantu abachayiweyo abavaleliweyo abasakwanisanga ukuthi bahambe khona ngenxa ye-ban ngoba besebesenza indaba zabanye laba abachayiweyo oPrince Mtare and the other guys.
Singathi-ke kugcine abantu bengatshengiselanga emgwaqweni.
Ya, kugcine abantu bengatshengiselanga kodwa abatshengiseleyo ngamasosha lamapholisa ngoba bebekhona besetawuni betshengisela sibili begijima behlabela.
Umnumzana Brian Dube umela iGweru Central edale lePhalamende ekubandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Kusenjalo umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo uthi kulungile okwenziwa nguhulumende yena ovimba ukutshengisela kwabe-MDC.
Umoyo uthi loba abantu eZimbabwe belelungelo lokutshengisela emgwaqweni kwesinye isikhathi kulabanye abakhuthaza udlame. Ngakho ke uthi uhulumende usemise ukutshengisela obekufunwa libandla le-MDC emadolobheni esenzela ukuvikela abantu lamabhizimusi.
Protesting or demonstrating is a fundamental right which is enshrined in our constitution. And everybody has got the right to demonstrate. But you demonstrate within the confines of doing so without infringing on other people's rights.
Ukutshengisela kuyavunyelwa kusisekelo sombuso welizwe. Wonke umuntu uyavunyelwa ukuthi atshengisele, kodwa kumele utshengisele ngendlela engasoze ikhahlameze abanye abantu. Kumele njalo utshengisele ulandela umthetho welizwe leZimbabwe.
So, what then happened in this case was that they applied to demonstrate. And their intention of demonstrating was, as stated, to the civil authority was primarily to cause a change in some level of government.
Okwenzakalayo ukuthi bacela ukuthi batshengisele emgwaqweni. Abakucelayo kwaveza ukuthi bafuna ukuguqula ezombusazwe okuyinto eyenziwa ngesikhathi sokhetho. Loba kunjalo kwakulilungelo labo. Kodwa ke uhulumende wananzelela ukuthi inhlonso yabo yayingeyokuthi benze udlakela elizweni. Kunengi ababekhuluma ngakho njalo abanye babekhankasela ukuthi kube lodlakela.
It was going to particularly become violent because there'd been a lot of insinuations and campaigns of violence.
Umoyo utshele umsakazo we-Voice of America ukuthi kumele abantu babekezele ngesikhathi uhulumende ezama ukuguqula umnotho welizwe osugugudeke okumangalisayo. Uthi okwamanje uhulumende ulisana lokuguqula umnotho welizwe okungenza ukuthi abatsha labanye abantu elizweni leZimbabwe bathole imisebenzi. Umoyo uthi uhulumende ulohlelo lokuguqula umnotho olukhangelelwe ukuthi luzaletha izithelo ezifunakalayo phakathi kweminyaka emibili kubusa umongameli Emmerson Mnangagwa.
We have got a transitional stabilization program which we are implementing and it's 2 years. 1 year has already gone down the line. And we've got 1 year to go. And we are saying we should then, by then, be out of the doldrums.
Silohlelo lokuthuthukisa umnotho okumele silwenze phakathi kweminyaka emibili. Sesiqede umnyaka owodwa okwamanje. Sokusele owodwa njalo ukuthi siluphethe uhlelo lolu. Sibona engani singaqhuba kahle. Singaphuma kiso isimo lesi esibi kweZimbabwe.
And already we are starting to see signs of stabilization. We have now adopted an interbank market. We have now adopted a monocurrency system.
Sokulenguquko ekhona elizweni. Sokulomkambo ukutshintsha imali emabhanga. Sesinemali engeyethu esisebenzisa eZimbabwe njalo. Lomkambo ozenzileyo wemali osulenyanga ezimbili ubunjiwe.
And we have now have a stable exchange rate. Which has been stable for the past 2 months, at least since its introduction.
Umlangagwa usebhode amazwe amaningi edinga imali yokuvuselela umnotho weZimbabwe. Kukhanya engazani kuyasinda ukuvuselela umnotho ngoba lebandla eliphikisayo ele-MDC elikhokhelwa nguJamisa lithi uMlangagwa labanye bakhe batshontsha ukhetho nyakenye. Ngakho-ke ububusa kwabo akukho emthethweni. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC ngingoGibbs Dube.
Amazwe angentshonalanga achiyeneyo agoqela akumanyano we-European Union iMelika leBhilithani namuhla ethule umbiko echothoza uhulumende weZANU-PF ngokutshaya lokuhlukuluza abantu abazame ukuphatheka kuhlelo lokutshengisela oluqoqwe yi-MDC eHarare ngeviki edluleyo. Amazwe la athi uhulumende kumele ahloniphe amalungelo oluntu njalo avumele abantu nxa belesifiso sokutshengisela esitaladeni ngokuthula ngoba isisekelo sombuso welizwe sikuvumela lokho. abameli bamazwe la bathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kumele achiyane njalo lokuhlukuluza uZulu esebenzisa amasotsha lamapolisa. Amanye amazwe ayingxenye yalumbiko ngaphandle kweMelika leBritane abalisa iFrance, iGermany, iGreece, Netherlands, Romania, Sweden, Australia kanye leCanada. Umbiko lo uza ngemva kokubotshwa kwabantu abafika phose ikhulu ngolwesihlanu eHarare ngesikhathi bezama ukutshengisela phezu kokwehluleka kukahulumende ukulungisisa umnotho. Kuza njalo ngesikhathi abasekeli be-MDC kobulawayo behlukuluzwa ngabantu abanakanelwa ukuthi ngamasotsha kumbe ama-CIO abahlome ngama-AK-47 abathumba abasekeli be-MDC laba njalo bebatshaya ebusuku. Abatshayiweyo bagoqela umsekeli kameya wakobulawayo umnumzana Tinashe Kambarami, yena othunjwe ngomgqibelo wabhaxabulwa waze wagelwa lenwele ngembodlela. Kuthunjwe njalo umnumzana Masiza Ndlovu oyisiphathamandla se-MDC laye watshaywa kakubi. Sixhume isikhulumeli saleli bandla kobulawayo umnumzana Swithan Chirodza.
Umkhuba esivele siwazi esawubona 2008 ubaba uTsvangirai enqobile kukhetho, kodwa amabutho ayesekela umgqabo athi Nikisi Tsvangirai ongaza kuthatha. Ngaleso sikhathi kwakuhamba abantu ababegqoke ingwani bevale ubuso namakhala evaliwe ukwenzela ukuthi bengabonakali ukuthi bona ngobani. Sesiphinda sikubona njalo ukuthi abantu laba bayabehlomile, njalo zananzelela ukuthi okwakathesi abasayenzi lokhana okunyamalalisa.
Abathunjiweyo batshaywa abanye babo kulo Tinashe Kambarami lo Masiza Ndlovu balima lokunganani?
Engimbonileyo engikhulume laye nguMasiza otshengisela ukuthi uchaya ngabantu asebe abafundelayo ukuchaya. Ngicabangela ukuthi abantu laba bengabe belobungithi bengabantu abetraining eyamabutho, abantu abaqeqeshileyo sibili, ngoba bebemchaya ngaphansi kwenyawo, into phela abayibiza bethi yifalanga ngesikhiwa. So ulimele kakubi, kodwa phela ungananzelela into yakhona vele bevale ubuso ukwenzela ukuthi bengakhanyi ukuthi bona bangobani vele.
Ngaphandle kukaMasiza lo Tinashe bakhona abanye abathunjiwe?
Ukhona ogqekezela indlu eBulawayo South, ukhona nje omunye umfana, kodwa okwakathesi i-security ngisacubungula. Ngibona ngani ngokuya kwesikhathi vele sizalinika amabizawo, ngoba kathesi lokwethuka lokwesaba okhona ezimulini za.
Umnumzana Swithan Chirodza yisikhulumeli se-MDC kobulawayo. Amazwe angentshonalanga la aphinde achothoza njalo uhulumende ngokuqhubeka ehlukuluza abalwela amalungelo ezisebenzi abafana labe-ZCTU. Iziphathamandla zalinhlanganiso ezigoqela umnumzana Peter Mutasa lomnumzana Japhet Moyo zithi sezihlalela evalweni ngemva kokuthunyelwa imibiko yokuzethusela ngokufa kubomakhalekhukhwini bazo. Sixoxele umnumzana Moyo, yena othi umndeni wakhe awusahlalisekanga.
Sithole ama-messages athi abantu bethu basezingozini, lathi sisezingozini, sizabulawa. Baqhubekela phambili ngokusikhangela, basinika amathwala esingawaziyo. Xa sisiya emapholiseni sibona amapholisa ngani bayesaba lindaba leyi. Loba kule ma-phone numbers akhona sobala ukuthi avelela ngaphi, amapholisa kafuna ukuyilandela lindaba.
Akhona yini amanyathelo eseliwathethe ukuzivikela lokuvikela imideni yenu?
siyazama ukuzivikela njalo ukuvikela imuli zethu angazake sitsheleke uZulu kube sikhulume ebantwini bonke ukuthi sithatha amaqhinga bani ukuvikela impahla zethu ukuvikela abantu bethu lokuzivikela ke lathi kodwa ke sikuthatha serious ke lokhu okwenziwayo sithatha amanyathelo sibili ukuthi sibone ukuthi impilo yethu ikhangeleka kuhle njengoba amapolisa lawa esitsho ukuthi hayi kufaneleke lizigcine siyazigcina ke okwakamanje angazake sichaze ke ukuthi sithatha amacwe kobani
njengoba lithola imbiko yokwethuselwa ngokubulawa lisazoqhubeka yini ngokukhalala imisebenzi
akusozeke kusiphambanise emsebenzini enjengekubizela khe ukukhalala imisebenzi siqhubekela phambili silungiselela ke vele simelele nje ukuthi njengoba kade kulamanye ke amadili kade ebizelwa besingazathanda ukuthi sihlanganise so okwethu kuyeza siyaqhubekela phambili silungiselela ke okwethu nxa sesiboneke lokhu sokudlulile okwamabandla ezombangazwe sesizabizela ke okwethu bangethusela kodwa ke konke lokhu sikukhangele umsebenzi lawo uzaqhubekela phambili labo besethusela lathi sisenza umsebenzi wethu
umnumzana Japhet Moyo ngunobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi ezctu lanxa sehlulekile ukukhulumisana lamapholisa isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi uhulumende kasoze avumele abantu besenza udlakela elizweni ilunga lezanupf umnumzana Joseph Chuma yena uyakulandula ukuthi abathumba lokutshaya abasekeli be-MDC laba ngabomvikela kuhulumende
I don't believe that uthunjwa abantu lokhu lokutshaya abantu lokhu kuvela kuhulumende ngabantu abafuna ukungcolisa uhulumende instead and if you really really dig deep into le ngikhuma ngayo one day sihlala phansi khona sikhumbe Chuma into okhulumelana nazo isivelile egcekeni manje ngabantu abafuna ukungcolisa uhulumende I do not see why uhulumende would take a young man like Kambarame iyomhlukumeza for what sigaineni khonapha
bebehlukunyezelwa ukuthi bebeqoqa ukutshengisela kwe-MDC okuvinjwe ngamapholisa obekumele kube khona izolo bathi abantu laba bebebatshaya bebabuza ngalokho okutshengisela bethwele impopho
yile ngikushoti kona kusobala ukuthi kulo muntu ofuna ukungcolisa uhulumende lapha ngoba njengoba ngisitsho mina umnumzana uKambarami uzingcolisile kudala lapha kobulawayo akusho umuntu othi uyi-focus point kumbe ungumuntu othi angathi angaba ne-influence lapha kobulawayo akula nto enjalo so uhulumende cannot then stoop that law uyathatha umuntu onjengokambarami ezemgelele nwele besenza into ezimbi kangaka ejakeni elihlele njana umfanelwana ebemuhle ngama-dredi akhe manje ningangasina ama-dredi uphosenza akhangele kanjani anto kuthi izinto ezingafunekiyo zona leziya so this is an act of sabotage ngcolisa uhulumende kuphela kwenza ukuthi asolwe and uhulumende ebeza amadobelani enekwazi kona amapholisa ase-issue i-prohibition order kudala and idimo aseisaba khona so kuyini ngabe besakudingi nabantu ukuthi bebehlukumeza abantu for
livama ukuthi i-sabotage ivela ku-MDC lapha kusoze kube i-MDC babachuma ngoba abantu abathunjwayo betshaywa ngabe-MDC ngobani abenza lisabotage
ungakhohlwa ukuthi ona kulabanye abantu ekutshintsheni kukahulumende kusuka kubaba umgalo kusiya baba umnankaka within us even kuzanupf nxa usakhumbula kwaye kwakhulunywa ngama-faction ana o-G40 nabolacost khonaphana sikhangeleni yikho nto asikhangeleni futhi kwapha andibona ngoba kwesi kathi kulabantu elingabeni silihamba nabo sikuzanupf kulaba sonke kanti yena umuntu ule athenda yakhe
umnumzana Joseph Chuma lilunga lezanupf sixoxela ekobulawayo
yabo 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 thoka komuhle igama lami ngumike hobe
Ngithanda ukulinxusa lonke ukuthi sihlangane kuhlelo lwabatsha olwe The Connection ngo-8 ntambama. Namhla sihlolisisa ukuxokozela elizweni okulabantu ababhaxabulwa ngamapholisa lamasotsha nxa befuna ukutshengisela emgwaqweni. Nxa lifuna ukungena kuhlelo, sithumeleni umlayezelo kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo, +1 202 465 0318. Zimbabwe omuhle, mthwakazi omuhle. Asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 p.m. Bye bye.
Iningi lithi impilo iqhubeka isiba lukhuni ngamandla ngenxa yenhlelo zikahulumende ezigoqela olokukhuphula intengo yamafutha ezimota njalo nje kanye lokukhweza imbadalo yamagetsi. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uyalandisa.
Intengo yelitha elilodwa elamafutha edizili ikhuphuke ngomvulo isuka ku-$9.27 ya ku-$9.36 kwathi epetulo yafika ku-$9.12 isuka ku-$9.09. Isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Vindi ufakaza lokhu.
Njalo vele i-economy uzoba yiliphi ilizwe ungakhuluma ngento enjengentengo yamafutha yezimota, ukhulume ngendaba eyamagetsi nxa ecansa yomuntu uyacansa. So sikhuluma ngezimbabwe kathi akusavumi abantu bafuthelela, abantu abasadli, sokudliwa nzima, ama-basic commodities zonke impahla iqansile, nokugada imijova sesehluleka, sebegcwala khona emabhasi akhona beminyana kusuba luthuli, abanye baphuza emsebenzini, abantu baze befika ezindlini abanye ngama-9-10 ebusuku ngenxa yokuthi impilo vele ayisabambeki.
Izisebenzi zikahulumende ezibalisa odokotela lababalisi zithi zizakhalala umsebenzi nxa zingengezelelwanga iholo ngoba alisathengi lutho. Ababalisi benhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe bathi abasoze basungule umsebenzi izikolo zivulwa nxa iholo labo lingakhutshulwanga ngoba imali abayiholayo ayeneli ukuthenga impahla ezimqoka kanye lokugada izimoto abesiya emsebenzini. Umnumzana Mduduzi Jubane, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, uthi babhekane lohlupho olufanayo.
Impilo esiphilwa ngamatisha okwakathi esinisikokuba ngamadende nje kuphela ukuthi I think you can even witness it in the shops, ama prices, the way how things have risen up, even the transport to work, so especially rural teachers. So average umuntu uzabona ukuthi umuntu umuthola 350 ipeg home, ukuthi ibhaso egada yabona iyakuthatha $30 ukuthi uye esikolo uphenduka $30, then imali yangikhona khonapho ungakhupha kuyi $30, that half of that is almost the quarter of the salary. And izembato civilly we cannot talk about them because most of these shops now are getting their clothes outside and bafuna i-forex anjabona, and i-forex yangikhona nemali ekhona le yakutshela ukuthi trousers i-20 user yangikhona is almost half of my salary and salary line inite gomba. Isikafu kasikhulume, izinto kazimanga kuhle ematitheni. I don't know ukuthi how does really the employer think ukuthi teachers are going to, who are surviving, who are going to survive if he needs them to survive anyway.
Esinye sezizathu zokutshengisela ukuzanywa libandla le-MDC elizweni lonke ngesokuthi kulungiswe umnotho welizwe. Kodwa abanye abafana lomnumzana Winos Dube, isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo United Residents Association, bathi ukutshengisela kusoze kulungise umnotho welizwe.
Sazi ukuthi into noma isizini sinjani, hlalani phansi likhulumisane lidinge indlela, amasu azaphuma khonapho kudingakala ukuthi senze kanjani. Ngeqiniso ithi mina ukuya kuma estridini sigijime ngitshone ngihlabela ngumuntu egida, kambe kuyawulungisa na umnotho welizwe? Silabameli esabathethayo ezweni lelo ukuthi basimele laphana lalaphana, yibo abantu ofanele sibatshele ukuthi izinto zizima. Lelo liqiniso, into zizima, akula muntu ofuna ukukubalekela. Into zizima, umnotho wethu elizwe kawumanga kuhle. Asikakuboni ukudemonstrator osukeke kwaletha umvuzo ebantwini, kwaletha isithwala kwasifaka phezu kwetafula labantu.
Umnumzana Msindazwe Ndlovu ongusomabhizimusi uthi kusobala ukuthi inhlelo zikahulumende ziyasebenza.
Sisuka sigijimele phambili ukuthi sifuna izinto ezigijimayo, ezifast, i-quick money. You know, for such a long time, especially scattered cities, benefited from this system that it comes with, but it's that thing as you need to go cool. Now it's the successful loaner. Tina successful loan. But I'm a reform assessment you, Mukulumendo Kona Cates, who would a lunis system. You never want him over Cates, my Oti, our salaries are adjusted. But isn't the real value is equal. But as soon as the salaries are adjusted, up and back along with high, his dollars is very more than before. Over million dollars a token. It token every $2, right? Katesi sells far with $10. Bond, it $10 in money, you want US dollars. In real value, isn't the average. Got to about the above and a sneer, put the melee over isn't the gas school. Nova, Nina. Ithemba lami likhona ukuthi hayi izinto sikhulume kodwa asikaboni asisebenzeni kwahlabezwa kweZimbabwe sizincede sizithuse ukuthi isiqhafike siphumelele.
Uhulumende uyigcizelela ukuthi abantu kufanele bebekezele ngoba kulendlela ezimqoka zokulungisa umnotho welizwe.
Onge waba intathelizindaba elodumo emsakazweni weZBC umnumzana Godfrey Majonga akasekho. UMajonga obese ngumsekeli kamqondisi njalo engumgcini sihlalo weLaniko Paralympic Games ubhubhe izolo ntambama emzini wakhe eEastleigh eHarare. Ubhubhe esele minyaka yokuzalwa engamashumi ayisithupha lambili njalo. Uchiye umkakhe unkosikazi Grace Majonga labantwana abathathu. Alahlekelwe imiklomelo amaqembu akobulawayo aku-Premier Soccer League agoqela iChicken Inn eBulawayo Chiefs leHighlanders kubika uJoseph Njanji.
Iqembu le-Chicken Inn selithiwa ngemiklomelo emine liqembu lihlezi phezu kwengalane yemiklomelo ele-FC Platinum ngemva kokuba libele ngumjiki lobhanqa 1-1 leliyada ngomgqibelo lowo bekungumdlalo wesithathu imidlalo ilandelana lapho iqembu le-Chicken Inn elehluleke khona ukuthatha imiklomelo yonke emithathu. Njalo umqeqeshi waleli qembu uJoey Antipas uthi kumele abadlali bakhe bakhweze amasokisi.
Disappointing result against Team Magyada, especially playing at home. Some players need to
Limphumela iyasidanisa kakhulu njengoba besidlala singekhaya leqembu leyada. Kulabadlali bethu sekumele batshengise ukuba kungani kumele babe yingxenye yeqembu ngoba bakhona ebesikhanyelele kubo abangasasiphathisiyo. Ungathi abadlali bethu kabasazithembi manje ukuzithemba yinto eqakathekileyo kakhulu. Edala umehluko phakathi kokunqoba lokunganqobi.
Iqembu le-Chicken Inn lihlezi endaweni yesithathu engalaneni yemiklomelo njalo lile miklomelo ngamashumi amathathu lowodwa. Ikanti le-FC Platinum lona elinqotshwe nge-2 kanyanga le-triangle lile miklomelo ngamashumi amathathu lanhlanu. Iqembu le-Cape United lona elitshayele Highlanders nge-2-1 lihlezi endaweni yesibili lile miklomelo ngamashumi amathathu lane. Iqembu le-Highlanders litshelele lehla lahlala endaweni yeshumi lanye ngemva kokunqotshwa kwalo lokhu. Emsileni wengalane iqembu leBulawayo Chiefs yilo elilokhu lijeke amanye wonke njalo lile miklomelo elishumi lane ngemva kokuba libe ngutshiki lobhanqa 2-2 leqembu le-Tail 1. Kolunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa komdlalo wenguqu kwele Zimbabwe yeZimbabwe Football Association isikhuphe umbiko othi umqeqeshi weqembu le-Chicken Inn uJoey Antipas nguye osengumqeqeshi omutsha weqembu lesizwe lama-Warriors. U-Antipas uzabe ncedisana loLloyd Chitembwe yena obeqeqesha iqembu le-Cape United kodwa okwele mibiko ethi usesiyaba ngumqeqeshi weqembu le-Harare City kanye loTendera Indiraya ongumqeqeshi weqembu le-Dynamos kusithi umqeqeshi wabona uzintingu Thembo Juma yena osebenzela iqembu bule Highlanders abaqeqeshi lapha bazabe besebenza kumaqembu abo baphathe iqembu lesizwe kuphela nxa sekule midlalo ethile okumele liyidlale. URaman Kumbo nguye wephethe isikhundla esokuba umqeqeshi weqembu lama-Warriors ekuthiyeni komsebenzi okwenziwe nguSunday Chitambwa. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga jahalakithi kwanele mthwakazi Oliver Lelisayo ngontungamili nkomo matukanduna vafupatila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.